sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukelanga njabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 23 Mfumfu 2023 uTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngicabanga ukuthi isadika amandla yona ayinawo acacileyo. Kodwa khona lokhu ukuthi kuze bayidonse izane isana, ngibona ngathi kungabe kuluphawu oluhle lokhu.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika e-SADC ithi izaqhuba umhlangano wokuhlaziya indaba ezithile ezigoqela olokhetho lweZimbabwe olubikwa lungacutshwanga kuhle.
Sikhangela intengo yempahla elakho ukukhuphuka ngoba siyazi ukuthi ilizwe lethu liyame kakhulu kwezezimo ukuze abantu baphile kuhle. Njalo sikhangele ukuthi leli zwe le-South Africa lalo lithintekile ngokwenzakala u-Israel ne-Hamas okuyimbangela engakhweza intengo yempahla jikelele.
Inkokheli yamazwe abalisa iMelika, Canada, France, Germany, Italy leBrithani aqhubekela phambili esekela ilungelo le-Israel elokuzivikela kodwa ekhuthaza ukuthi kuvikelwe lokuncedwa kwabantu abaseGaza abangahlomanga. Uhulumende uthi amabhizimusi amancane laphakathi laphakathi kumele engesabeli ikhatshana ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe ngabathengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika e-SADC ithi izaqhuba umhlangano wokuhlaziya indaba ezithile ezigoqela olokhetho lweZimbabwe olubika lungaqhutshwanga kuhle. Isikhulumeli se-SADC unkosikazi Barbara Lopi utshele iStudio 7 ukuthi umhlangano lo obufanele uqhutshwe kusasa usidluliselwe phambili njalo uzakhangela indaba ezithiyeneyo ezigoqela ukuthunyelwa kwebutho e-DRC lapho okuloko kungahlaliseki khona. Umongameli we-Angola njalo ngumgcinisihlalo we-SADC ukhangelele ukuthi nguye uzakhokhela lumhlangano. Imbiko ethi kukhangelelwe ukuthi umhlangano lo uza kwamukela ugalo lokhetho lweZimbabwe oluvela kumgcinisihlalo we-SADC Troika njalo engumongameli weZambia umnumzana Hakainde Hichilema. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethe ecubungule zombusazwe njalo engunobhala jikelelo inhlanganiso kulondoloza kwelungelo loluntu Freedom Alliance.
Ngicabanga ukuthi isadika amandla yona ayinawo acacileyo. Kodwa khona lokhu ukuthi kuze bayidonse izanu isala, ngibona ngathi kungabe kuluphawu oluhle lokhu ukuthi igcine ibone ukuthi kungcono kuvela lapha egoba khona. Ngoba nxa isekele ukugoba iyabona ukuthi kuzayithwalisa nzima ngoba amakhelwane laba abalapha yibo abenza ukuthi izanu lanamhla ibe isesikhundleni. So ngicabanga ukuthi khona lokho kutshengisa ukuthi khona things are changing a bit, ikakhulu sikhangela indima edlalwa yiZambia kuyo yonke yona.
Kuyini esingakukhangelela ukuthi kungaphuma kulo mhlangano?
Okungaphuma kulo umhlangano akujabulisi okuya ngathi ngoba umhlangano lo vele bazalandela ukubhala kwe-report yona leyani ukuthi kuthi ukhethwa lulandelanga ama-SADC guidelines into ezinjengalezo. Abantu bona bakhangelela ukuthi ngabe bekuvuma kuthiwe ukhetho lona vele kaluchithwe kuqalelwe phansi. Manje angiboni ke isiyafika lapho isadike kutheni ukuthi ukhetho aluqalelwe phansi. Bazasikhonokhana nje okokungathi bathi silinceba indlebe, silichuka indlebe ukuthi enze izinto ngendlela e-right next time. Next time yakhona izanu futhi izenzele okwayo okokuhlongandlela. Yikho lapho kulehlupho khona kona.
Sikhangela ukuthi njengoba sekufakwe amalanga okuthi kube kuqhutshwa ama-by-elections kulandela ukuxotshwa kwamanye amalunga e-CCC kudalela ephalamende kanye la kumakhansili, ubona ngani isikhathi esiqhutshwa lomhlangano isikhathi esingaphathisa na kumbe kuzaqhubekela phambili ngokhetho lo?
okunye khona bese singakuphawula ukuthi iopposition yethu ukungabumbeki ngendlela eqondiyo lokungalandeli iziqondiso ezile ezokuthi singathe ezokubuswa kwamabandla amaconstitution yikho okuhluphayo kakhulu ende sokuhle vele kwaphosela intambo zonke kucele elezani ngoba ivini nxa kukhulunywa laphana kusadikho nangathi bazabe kuyabe sekutshengisa ukuthi vele i-opposition is disorganized. I-opposition yethu yona leyo engathi iqinile ethandwa ngabantu iphethwe ngumuntu oyedwa oyifake esikhwameni. Awukho umhlaba okuthandayo khonkuyani ukubona inhlanganiso engalandeli i-constitution. Angisho abona ukuthi izanu kayilandeli i-constitution kodwa iyabacila kube ngathi iyayilandela. Manje i-opposition yethu ikakhulu i-tribus yale kuhle kubonakale vele ukuthi kukompuza idla emini sokulama-recalls sokulani. So khonokho kuzakwenza ukuthi vele ibe week isadike kuzameni ukuthi singayi.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi ecubungulezo ombusazwe njalo engunobhala jikelele wenhlanganiso yokulondolozwa kwelungelo loluntu e-Freedom Alliance ekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Inkokheli yamazwe abalisa iMelika, Canada, France, Germany, Italy leBritani ziqhubekela phambili zisekela ilungelo leIsrael elokuzivikela kodwa zikhuthaza ukuthi kuvikelwe lokuncedwa kwabantu abaseGaza abangahlomanga phansi komthetho wehumanitarian law. Impi le ibikwa isiyo impi enkulu ukwedlula zonke ezinhlanu esezithe zaliwa esigabeni seGaza Strip. Abantu abedlula inkulungwane lengxenye abase-Israel babulewe ngelanga lakuqala lokuhlasela kweHamas kodwa okwamanje eGaza sekulabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu asebebulewe. Ekhuluma le-Studio 7 ingcwethi kwezombusazwe njalo efundisa ekolishini le-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini uthi impi le ingaqhubekela phambili ilakho ukuphazamisa umnotho welizwe leZimbabwe.
Okokuqala okunanzelelayo ukuthi ilizwe le-Israyeli leZimbabwe ubudlelwano balo obuxhumanisa kakhulu busekuthengeni lokuthengiselaneni izikhali. Njalo ilizwe lase-Israyeli ngelinye lamazwe anebhisa ibutho lakithi ekulihlomiseni njalo lokulileleni esingathi i-training. Nga impilane kuqhubeka kuthutha amathuba njalo ayasiphala lokuthi ukuthi lapho-ke ilizwe liyafuna khona ezinye uncedwa mhlawumbe ngokuphela ezinye izikhali sokuyamele liyodinga kwezinye indawo lapho kule nto ngabe ikhuphukile sikhumbule ukuthi kanje vele lizwe lethu livele li-under ama-function. Ngakho-ke ngathi indirectly impiliyana layo izasithinta kakhulu ku-fiscal policy yethu.
Ngalesi sikhathi Dlamini abantu sebeqalisa ukulima sizwe njalo abanye bekhala ngokuthi kungaba lehlupho kuhlangothi lezokulima lokhu kubona njani?
Ilizwe le-Israyeli linye lamazwe asincedisayo kakhulu athola imitshina yokuteleleza singathi irrigation equipment. Sikhayela ukuthi lonyaka ngathi kule ngozi yendlala njengoba sazi ukuthi kule El Nino ehlasele ilizwe lethu lake kutho ukuthi kuzakubhala kudingakala kokuthelelezela ngoba izulu yaneseyanelile. Ngakho-ke nxa impi le ingasamanga kutho ukuthi sokuzasiphaza amathuba okuthi abalimi lawo benelise ukufinyelela ezinye zemitshina encedisa ukukhuphula ukuthelelezela izilimo. Lokhu kuzabangela ukuthi kube lokusilela kokudla kungagcina kukhuphula intengo yempahla jikelele elizweni lakithi.
Kuyini okungenziwa ilizwe nje ukulungiselela elakusasa ukuthi nxa kungaba le ndube ezifana lalezi emazweni esithengiselana lawo ilizwe libe lilungiselele, kuyini okungenziwa iZimbabwe ilungiselela lokho?
Mhlawumbe kusiya phambili icebo lingaba khona, mhlawumbe amaqhinga angaba khona ukuthi iZimbabwe ifikeleke ukuthi inqabizekile into ezinto ngalezo eziphazamisa ukutholakala kwezokulimisa mhlawumbe kwezokunethana ilizwe. Okukhona ukuthi iZimbabwe ingaqala ukudinga ubudlelwane namanye amazwe engabe angabe lawo ele nto engathi iyanyekela. Singeyani kakhulu emazweni amalutshwane ikakhulu mina kusiza into enezigqathi kangako ziqhelelana lokudla. Into ekumele sikuhlale nje sidale amanye amathuba.
Sikhangela ubunzima lobu ngombono wakho kungaba into engaba nzima kakhulu
emnothweni yeZimbabwe kumbe hayi kuza kuba ikuselakala kwezinto ezinlutshwane?
Ingathi kungasinda kakhulu nje ikhathelelene nokudla okuyinto manje emqoka ngoba kuthintana nezulu mathupha. Sikhanye ukuthi nxa kule kuswelakala komuntu kodwa siyazi njalo ukuthi uhulumeni vevele lolunye uhlelo lwe-command agriculture athi kugcinakile ezinye izilimo ezinancedise ukuthi singabhekani le ndlala enkulu kakhulu. Kodwa kuzaba lokuncwela kakhulu ezikhwameni zethu nxa sikhayela intengo yempahla elakho ukukhuphuka ngoba siyazi ukuthi ilizwe lethu liyame kakhulu kwezezilimo ukuze abantu baphile kuhle. Njalo sikhangele ukuthi lelizwe le-South Africa lalo lithintekile ngokwenzakala u-Israyeli le-Hamas okuyimbangela engakhweza intengo yempahla jikeleli kuyilaka ozayo.
Lo ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezombusazwe njalo efundisa ekolleshini le-National University of Science and Technology, exoxa le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Osakhulayo wesiqintini senkayi unkosikazi Nodumo Ilalele Moyo oleminyaka ekuzalwe ngamachumi amabili lane 24 nguye onqobe kumncintiswano wokuthuthukisa umsebenzi wezokwethekelela kwelizwe oweZimbabwe Tourism Authority Award. Lokhu kunqoba kwakhe kuze lo mvuzo wenkulungwane eyodwa yamadola eMelika, i-$1,000. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Unkosikazi Moyo waseGande uthi loba edabuka iningi elithi kusemaguswini akomnyambambile ungene kulumncintiswano ngesizathu sokutshengisa ukuba ukugxila lokucija kwengqondo akukhethi imvelaphi yomuntu loba ukuba uthola inzuzo enganani, okuqakathekileyo liphupho elihle. Umvuzo lo uzusiswe ikwelulwa kakhe umqondo ngokusungula indlela zekulenjini i-artificial intelligence AL ezingasetshenziswa ngayo ukuhuga izivakatshi ngokwazi zombukiso otholakala kundawo ngendawo zesabelweni seMathebeleleni North kanye lentengo yazo.
So ibizo le program uThomas yena ngeyokuplana lokumaketha lokuevaluate ama-events. So sisebenzisa okuthiwa i-artificial intelligence ukuzama ukuthi umuntu umenzele ipackage yakhe eyiyo ayifunayo. Kulokuthi ngigijime mina ngiyekhrista ngiyebuza ukuthi imalini conference room, imalini conference, fonele wonke umuntu, sesikunika ama-options akho ebengcono ebelula ukuwathola. Ukhuluma ibhajethi, ukhuluma ukuthi umhlangano ofuna ube njani, ukhuluma ukuthi kuyanceda khona ukuthi ama-tourist engakuzwa kusiba nzima ukubuya kusithi kumbe kundawo.
Unkosikazi Moyo uthi yena loba wafundela ukuphenya ngezomnotho ekolishini eliphezulu wafundiswa i-internet lokhu, njalo uthanda ukukhuthaza ontanga bakhe ukuba bakhwabithe ukuhlomisa ingqondo zabo ngokufana lalokhu kanye leminye imisebenzi ukuze kwehliswe izinga lokuthatha kwezidakamizwa phakathi kwabasakhulayo osekutshayisa lenkokheli ikhanda ukuthi kungehliswa ngandlela bani.
So ungafokhasa khona izinto ezikukhipha ungacabangi inhlupho zakho kodwa ucabanga into ongayenzi ukuthi abanye bebengcono, uzazimangala vele kwama-dragon lokuse kungasela nasikhathi lapo.
Echasisa ngokusungulwa kwalo mkhankaso umnumzana Daniel Mompande okhokhela isabelo seMathebeleleni North ekuhlangothi lwe-ZTA uthi uhlelo lolu baluqala ngomnyaka ka-2021 basebeluvuselela njalo ngonkwenkwezi walo nyaka lapho abavulele ontanga abaleminyaka engamachumi amathathu kusehla ukuba bebhalise kumncintiswano wondlelo zokuthuthukisa ezombukiso.
For example, what we are really looking for is umuntu oyabuya le project booking system ama travel agents ethu bengabhuka njani abantu izinto, kungatholakala njani umuntu enxa efuna ukusearcha for ama hotels ama lodges achiphileyo, i-application leyo yizinto esizidingayo.
Unkosikazi Moyo uzaqhubekela phambili emavikini alandelayo ayencintisa labanye abadabuka kwezinye izabelo zelizwe. Emkhosini wokunikezwa kwemivuzo le oweZimbabwe Tourism Authority Award abesifazane abaphatheka emsebenzini wezivakatshi bebekhala ngokwanda kwamankampani ahluma lapho nalapho ethengisa ukufanana nalokho abakulungisa ngezandla, besithi loba nje imincintiswano le isenziwa ukuthuthukisa abasakhulayo okufuze kuhlolisiswe luhlangothi loliyikwabiwa kwamaphepha okuthengisa ama licenses besithi kunje kabasatholi yona elesikhala. Unkosikazi Buyisile Sibanda okhokhela inhlanganiso yabo mama eZambezi Arts and Craft Women's Market unika umbono wakhe ngabafisa kwenzeke.
Ungayekela ukuthengisa wena, for example umkhiwa afike athi ngifuna lokho, mina ngithi $20, omunye someone the uyathi $5 or $10 because ungathi uyakhuluma la utsho uthi mhanga, what do you think I can do, mina ngilambile.
Kube lo mbono wokuthi uhlangothi lolu labenhlanganiso zombukiso bahlangane phose nyanga zonke ukuze belobele uhulumende bemchazele ngenhlupho zabo. Kubuye njalo kwaba lokuxoxisana ngezinga lentengo zombukiso kudolobho leli abathi liphezulu kakhulu, ngakho uzelehliswe ukuze inani lezivakashi liqanse kulandela ukuphazamiswa kwalomsebenzi ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ingcwethi zezempilakahle ezeZimbabwe zikhuthaza uZulu ukuthi aqhubeke elondoloza ukuhlanzeka zikhathi zonke ukuze azifikele ekubambeni umkhuhlane wesihudo esekholera osuhlasele iningi ezweni lonke njalo uvame ukumemetheka lula ngesikhathi sezulu, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umqondisi wezempilakahle kobulawayo phansi kogatsha lukahulumende lwezempilakahle, u-Provincial Health Director uDokotela Mafio Siyamuchembu uchasisa isimo ngalumkhuhlane owesihudo sekholera kuleli dolobho.
In Bulawayo Metropolitan Province, as of yesterday evening, end of day, we had a total of 12 suspected cases of
province yakobulawa izolo ntambama besile nani labantu abalichumile mbili 12 abacatshangelwa ukuthi bale cholera, abangu 4 bakhona bafunyene belomkhuhlane ngemva kokuhlola kusetshenziswa i-rapid diagnostic test for cholera. Kuthe njalo abathathu batholakala benalomkhuhlane kusetshenziswa i-confirmatory culture test for cholera. Phakathi kwalaba abalichumile lambili sesilahlekelwe ngoyedwa.
Udokotela Siyamuchembu uthi lomkhuhlane uludubo hathi kobulawayo kuphela kodwa usabalele elizweni lonke.
As a country we are in trouble. The outbreak started in Mashonaland West.
Njengelizwe sisebunzimeni, umkhuhlane lo uqale eMashonaland West kodwa okwamanje amaprovinsi asehlaselwe ukwedlula amanye iMasvingo neManicaland. Ngenxa yokuthi singabantu abahlezi behamba, umkhuhlane lo ungamemethekela masinyane kwamanye amaprovinces. Sihlezi sivule amehlo, abantu labo kumele bananzelele.
Inengi elihlaselwa isihudo sekholera bagijinyiswa isisu bekhupha ingcekeza engamanzi lamehlo ayawela. Inengi edolobheni lakobulawayo lihlalele evalweni kulandela ukuhamba kwamanzi lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi engcekeza aphuma ezambuzini. Unkosazana Nokuthaba Nyathi uthi ngabe ikhansili iyehlisa amalanga okubavalela amanzi lokulungisa masinya impompi zengcekeza ezidubukayo.
Ezikolo sokukhuthazwa abantwana ukuthi bahlale behlanzekile isikhathi sonke ukuthi bazivikeleni emkhuhlane wesihudo lo osuthe waqhamuka. Njalo umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka sibili ugcwale ilizwe lonke.
Ubulawayo sekhuthazwe ukuba zibona elezibonelo zesihudo agijimele ekilinika ayathola usizo lokwelatshwa. Umkhuhlane wesihudo uvele uludubo hathi kobulawayo kuphela kodwa lakwamanye amadolobho elizweni jikelele lasemaphandleni. Isihudo esekholera sabulala abantu abedlula abangamakhulu amane ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2009, kuthi ababanjwa yilumkhuhlane babesebedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 ngomnyaka ka-2018 kusiya ku-2019. Ikholera yabulala abantu abafika kumachumi phose ayisikhombisa. Usikhwicamfundo Mthuli Ncube, umphathi ntambo wezemali uchaze ukuba uzasebenza lekansili yakoBulawayo ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo.
Isagepha ibibude embalwa lapha nenyama endlovu akhwefa ukuthi kube namanzi azasebenzisa uBulawayo. But of course kube kufuneka amagethi lokunye le normal esithi reticulation izimpompi eziletha amanzi ezindlini zabantu. Usilikhathi kumele azikhangele layo futhi.
Okwamanje uBulawayo uthola amanzi kabili kumbe kathathu ngeviki, ngesinye isikhathi amanzi abuya eludaka kumbe elephunga elibi. Iningi ligijinyiswa izisu. Abagula kakhulu sebethe bayalaliswa esibhedlela seTongroof Hospital lapho abathola usizo lokwelatshwa. Izikolo lazo zibiwa zibheke ngelihlo lokhozi isimo sokuvikela ukusabalala kwesihudo sekholera ezikolo ngoba sebekhona abahlaselwe yiso. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abantu abangezwa endlebeni njalo bengenelisa ukukhuluma baqhube umkhankaso wokulimukisa uZulu ngokusebenzisa izandla ukukhulumisana i-sign language ukuze baphilisane kuhlelo Zulu. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abangezwa endlebeni abangenelisi njalo ukukhuluma babelomkhosi oqhutshelwe koBulawayo wokusungula uhlelo lokulimukisa uZulu ngokuqakatheka kokufunda ukukhulumisana ngezandla i-sign language. Umqondisi weZimbabwe Down Syndrome Association unkosikazi Sibonisiwe Mazula uthi umfumfu yinyanga yokulimukisa uZulu ngokuqakatheka kwabangizwa endlebeni njalo bengenelisi ukukhuluma.
Mina thami sengisebenze labo abantu laba wesikhathi esithi sesibonile ukuthi kule ndawo lapho abachiywa khona xa kule mcimbi nxa kulama-programs kule ndawo lapho abachiywa khona. So babone kufanele bona ngokwabo ukuthi batshela abantu ukuthi regardless of ukuthi ngobani abezwa, but they can communicate, bayenelisa ukwenza izinto ezinye.
Umnumzana Mbiko Nxumalo osuka e-Sign Language Interpreters Association uthi izikolo azifundise ulimi lwezandla liphansi ezweni.
USeptemba wonke minyaka yonke ubekelwe eceleni ukuthi kube yinyanga lapho okuthuthukiswa khona abantu abangakhulumiyo ulimi lwabo lezinto abazenzayo. Lolu hlelo luye ladluliselwa phambili, lokumele lenziwe ngoSeptemba kodwa lwenziwe namhlanje ukuze abantu abangakhulumiyo batshengise izipho zababalazo nxa behlabela, ukwenza idrama, into ezandleni ukuthunga lezinto ezithize abalazo. So yizo bafuna ukuthi batshengise abanye abantu abakhulumayo ukuthi bakwanisa labo ukwenza njengabanye.
Umbalisi Enjube High School unkosikazi Sevia Ncube uvumelane lo Nxumalo.
Inkinga esihlangana nazo ukuthi isikhathi esiningi asila ama-resources esikolo, especially ama-resource units. Ngathola ukuthi ama-classroom esinawo engekho suitable for abantwana abadefu. Like ukuthi sebesidinga ama-classroom lakhala amadabhula indosi angathatha umsindo from outside ingena eklasini. Asilakho khonokho ama-resource units, asila ma
olwela amalungelo abakhubazekileyo engumgcini sihlalo we-Federation of Organizations of Disabled People in Bulawayo unkosazana Sukoluhle Mhlanga uthi izikolo zonke kumele zifundise abafundi bonke ukukhulumisana ngezandla.
I-sign language was declared a national language. Ifana nje nesiNdebele, ifana nje nesiLungu, ifana nje nesiTsonga. So kubalulekile ukuthi i-society ifunde ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili enhlelweni zethu singabachiyi emuva be-deaf community.
Umkhankaso wokulimukisa uZulu ngokuqakatheka kwe-sign language uqhutshwa phansi kwendikimba ethi I love sign language, my hands, my voice, a world where everyone can sign anywhere. Uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe Statistics Agency luthi kulabantu abayizigidi ezilengxenye abakhubazekileyo Phakathi kwabo kulabazinkulungwane ezingamakhulu amabili abangizwayo endlebeni njalo bengenelisi ukukhuluma. Ngimele umsakazi weStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukukhetha ukudla okulungele umzimba lokunanzelela abantu abakudlayo kubikwa kuyindlela enhle engaphathisa ukuvikela izifo ezithile empilweni zingakahlaseli kwanye lokuphathisa amasotsha omzimba ukulwisana lazo. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
UDokotela Jackson Zomoyo ongunaturopath uthe ukudla yiwo umuthi owedlula yonke eminye imithi okumele abantu bekunanzelele, ngoba ukudla kungalisana lezifo ezithile ezigoqela i-high blood pressure besebenzisa ukudla okutholakala kalula lapho abahleli khona.
If you cut tomato into two pieces,
sika ngaphakathi uzabona ukuthi lifana lenhliziyo, ukutsho ukuthi izifo zenhliziyo zilakho ukwelatshwa lokuvikelwa ngokudla amatamatisi, ngoba iqinisa indlela inhliziyo esebenza ngayo.
Uthe kuyadingakala ukuba abantu babe bekwazi ukuqakathekisa ukusebenzisa ukudla njengomuthi wokwelapha umzimba bengakathathi imithi loba amaphilisi njengokudla. Ethi kukhona ukudla okungavikela lokuphathisa kuzifo ezifana lezamehlo.
The likes of carrots. If you cut carrot,
i-carrot njengomzekeliso ungayisika phakathi uzabona ukuthi fana lelihlo, ilama vitamin, ikakhulu i-vitamin A, lama thylitoside ukuphathisa ukulwisa izifo zamehlo.
Uqhubeka ethi ukudla esikutholayo esikubona nsuku zonke kuyaphathisa njalo kungadingi ukuba sizibone angani asikwenelisi.
Beetroot is very good for red blood cells.
Beetroot inhle kakhulu, ile iron eningi, ngakho ilungile ukubumba ama cells emzimbeni, ama red blood cells.
Unkosazana Tafadza Jawari okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Nutrition Association uthi ukudla ngumuthi oqakathekileyo kakhulu, njalo umzimba udinga ukuba sihlanganise okuthiyeneyo esithi mixed diet ukuze kusebenze lokusivikela kakuhle.
Also amongst these foods you are supposed to be consuming your food from the four foods.
Kumele sidle ukugoqela izigaba ezine ezithi ama energy foods, ama animal proteins, ama plant proteins kunye lezithelo nemibhida.
Uthi ungasebenzisa konke lokho kusilinganiso esilungileyo kuyaphathisa ukuvikela umzimba, ngoba ukudla kulihawu eliqakathekileyo ukuvikela ngitsho lokuqeda ezinye izifo.
So for example the goiter, which was one thing
yake yahlupha kusilela i-iodine ilize lacina lisithi ibekwe phakathi kwetswayi esilisebenzisayo kwavikela uzulu kule sisifo.
Umnumzana Kudakwashe Garayipasi ophatheka ekulungiseni ukudla esebenzisa amakhomo uchasisa kabanzi ngalokho kudla.
The baobab is a powerhouse whereby we believe it's a super fruit.
Amakhomo alamandla okumangalisayo siwathi yi-super food. Ungakhangela ale vitamin C, i-potassium, i-zinc, le-iron, ayaqinisa amathambo, aphathise njalo ku digestion.
Odokotela bathi ukuphatheka kukaZulu ekunakekeleni impila kahle yakhe ngokusebenzisa ukudla kungaphathise kwehliseni indleko yokuhlawulela ukuthola ke lokusiza ukuzokwelatshwa nguhulumende, kuthiye uZulu ekusimo esingcono kulokumelela ukuthi umuntu egule abe sesiyadinga ukwelatshwa. Ngimele iStudio 7 Harare, nginguMark Peter Ntande.
Sibonga ukuthi libe lathi kuhlelo lanamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu olivalelisayo nguTabo Kancube. Ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni.